incwadi engiyitholileyo ithi kimi mina I leak the information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number two, ithi mina ngafaka ama-yipi u-danger kanye nami. So incwadi engiyitholileyo isho njalo ithi and then yona ibithi ukuthi kuzoba ne-report ezovela ku-Secretary for Security. Echo ukuthi ama allegations lawa avela ngathi ukuthi uzabe si explain afeth.
Manje wena uthini ngakhona lokho othiwa uyavumelana la khona?
Hayi mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njengepolitical party mina I expected ukuthi nxa ever maybe kule ama grievances kumbe kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofisi eyarihota ngishiye nami bebandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu hlobo ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni. Nga-attend i-meeting bekumele ngigade ibhasi ka-2. Ngagade ibhasi ka-2 ngasuka ku-meeting nga-excuse futhi ngathi ngachawe ngisake nginjani ngihambe. Kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo zingekho la ku-agenda. Kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo. Engizibiza khona la khona futhi ngibavuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisale sekuyini i-topic ngeke ngibese ngithole incwadi enjengaleyo. Akekho izulu eyedwa owangiphendula ngakho leyo.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda mbona ngani ngizo-engage-a yena uChairman. Babona ukuthi into leyi ma kuthi ngiyadidiniswa ngidithinise ngendlela eyiyo, hhayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kathi sokunje. Mina abantu bengiphila nabo ngibabona kodwa ngihleli nabo imithini kodwa bengangitshela yonke le nto ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview awuba ngamanesi. Kungakho liqiniso?
Angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ngibe ngingekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angidisise. Kodwa into ekhona ukuthi iyabe kuyinzondo phela leyo, kuyabe sekumele ukuthi mina kutho ukuthi ngehlise ngenzondo. Hayi phela mina ngizona ngiwumkhokheli waseMathebelelendi. Yonke into eyenzakala eMathebelelendi nxa ngiphakathi wayo ngilela indawo yakithi, ngilela abantu bakithi, ngizibona ngiwumkhokheli kule ndawo. Kodwa kutho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda le ndawo sekuphesenali nxa sekunjalo ngoba ayisini yedwa osebandleni oncedisileyo laphana. Ukhona u-national chairman layo wafaka imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye uma-interview.